U-Reverend Ray Motsi, owe-National Transitional Justice Working Group, uthi ibandla lilomlando wokungenela endabeni ezinje ngoba yikho okuthiwa liBhayibheli.
Izinto ze-justice lokupholisa amanxeba akudala umsebenzi wamabandla lamaKristu, ngoba lapho kulomuntu ogulayo ofelwayo umuntu ngasehlukuluziwe, abantu be-church bayagijima besiyomkhalela lokumduduza. So kufana nalokhu esikwenzayo, yiyo indlela lesizathu esiyenza ukuthi thina abe-church kumbe abantu bezokholo singene phakathi. Ngempela ngumlando webandla, ngoba iBhayibheli lithi lona ivangeli eyigcweleyo uvakatshela abasentolongweni lokukhulula ababothiweyo, isikhale nabakhalayo. Yiyo umlando webandla lo.
U-Apostle Petunia Chiriseri, ongukhomishina weZimbabwe Human Rights Commission, uthi kufanele abantu behlawulwe ngoba balahlekelwa kakhulu.
Kulokwesaba ndawo zonke, so ukulunga lokuthi lapho kuphambaniseke khona kulungisiswe emthethweni kuvele kuseBhayibhelini khona lokho. Njalo kungaze kwama khonapho, kuqhubekele phambili kube la abathi ngesikhiwo ngama-reparation lawo, singathi repair work, ngoba phela lapho kuphambaniseke khonapho kuchitheke khona amanzi kumele akorotshwe. Kungaba yinto enhle khonapho ukuthi yena uhulumende njengoba sethathe amalungelo amehlo kangaka to take the first step, kungaba yinto enhle bangathatha futhi further step, a second step.
Omunye wabafundisi uReverend Obed Shatai uveze ahlangana lakho ngemva kombhuqazwe ngesikhathi ethunywe ukuyachumayela eMbembesi kodwa engalwazi ulimi lwesiNdebele.
Omunye umdala wasengidonza ngesandla, wasengitshengisa lapho kuya kwakhiwe khona ithethi endala yakhwe odaka, wasesekhumba-ke labo kuya kulo mnyango khona ukuthi uyabona la utata wami wabhithelelwa apho, manje nawe uyabuya namhlanje lapha uloku uthethe isikhona sakho.
UReverend Shatai uthi waqalisa ukufunda ulimi lwesiNdebele njalo lokhu kwamsiza ngoba abantu bagcina besenelisa ukuthi bekhulume laye ngalolu daba. Abafundisi bebekhuluma emhlanganweni obuqoqwe yinhlanganiso ye-Center for Study of Violence and Reconciliation ibambane le-National Transitional Justice Working Group kanye lezinye izinhlanganiso ezizimeleyo, njalo ubuhlanganise amalunga emakhomishini ebona ngokukhumisana umlotha, i-National Peace and Reconciliation Commission kanye leZimbabwe Human Rights Commission. Abafundisi loZulu abaphe ubufakazi bakhulume ngokubulawelwa izihlobo, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokuthiselwa izindlu lempahla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.